Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbitho 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane weCOVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka kakhulu besenda kutapha igciwane leCoronavirus.
Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi iJackson leSinopharm noma kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathwele nzima kweleZimbabwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazube lesifiso sokuthi uhambe. Uyacabanga ukuthi ibhasi izayigada njani?
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile. Kwavala iCOVID.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lomntwana abasanda kuphepha umkhuhlane weCOVID-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo kobulawayo lapho babesephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili nengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane lweCOVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sileciwane leCOVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sapaphatheka sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio lakuma-TV esizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye, lawuthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi ngilokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi hhayi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingena luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile senzame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjali ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safika eminyango ngizwa sengiginqile. Hlala ngizwa ingani sengilenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi usayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba iflu esiyijayeleyo, kungathini siye kudokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi eni le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiye udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19?
Sithese sikubanjwe umkhuhlane sasifanele ngendlini. Sesibanjwe umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayatesta. Kwabanjwa oyedwa. Abanye ngenhlanhla abazange bawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu sangahlanganisi impahla zethu sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla ukupheka kunada and so forth salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days babesiphekela besithandazela besidingela imithi sehlukene kodwa sifingelelana ngamafoni.
Laliseka kanjani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu, sancedwa la imithi yesinto esiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo ukuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo uthando lwabantu luyanda, babuya abantu babesinina bese saba ukusondela bengabengangeni legedini kodwa besiza omunye akutshele thumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama orange ngize lomhlonyane ngize lama fruits athile ngize lento eziningi ezehlukeneyo esasizidinga bafike bazotshiya egedini kumbe bafonela abantu nalaba abanye abangaguliwa abazothatha sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini imuli yethu imuli ebanzi yangigidi imuli kankosikazi usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwane ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho saba losekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba buthathu bethu sasesigula so sithi nxa ulele nxa uvuka ufice umunye wakho ulele kumbe bapheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu so ye ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.
Umnumzana Zifiso Masiye isizalwane sakwaleZimbabwe sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejackson yeSinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19. Ubathabile Masuku usathulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-36,359, sebehlatshwe ijekiseni yeSinopharm. Selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi, odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers. Kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital, uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu ziyithandabuza ijekiseni yeSinopharm.
Even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundise abantu ukuthi i-vaccine le iyasebenza njani, iyabanjelani emzimbeni okumbe iyanceda yini kakhulu. Abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwane. Sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi abantu bawona abanye bahlabiweyo ukuthi bayaphila kuhle yini.
Baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi. Kodwa udokotela Rogers Magigo, omunye wabahlaba ijekiseni yeSinopharm, uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni yeSinopharm.
Kulabo esenhlanganela lelabo abahlatshiwe njengami azange ngihlangane loyedwa njengabe liproblem kumbe wareactayo okungafanelanga kuSinopharm vaccine. Ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni sivaccinate.
Umnumzana Thamsanqa Nyathi, isakhamuzi sakubulawayo, uyaluncuma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeSinopharm.
Iprogram ye-vaccination yiprogram enhle kakhulu njalo siyafisa ukuthi ngabe uyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi bevaccinate ukuze i-economy ibuyele esimeni sayo.
Idolobho lakobulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili, i-13,200, akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha, i-16,000. 6600 kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine kukhangelele ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngeleChina kusenjalo ziyavulwa izikolo kusasa abanye abazali bekhala ngokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane weCOVID-19 omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa
mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo oweCOVID-19 because ababalisi khathesi bahamba bona bengazange bake bathole ivaccine okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi ezigqatheileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe and nxa sikhangela labafundi labo indaba yokugqoka amamaski le lokhu bengakaze bayijayele indaba yokugeza izandla kokuphela okwakathesi nje okungabe kungcono ukuthi amanani amakhesi amatsha yiwo aphansi kuphela kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu
abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba yimihloliso etshiyeneyo abanye abakuzigaba ezitshiyeneyo bazalandela ngeviki ezayo ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kwele Zimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele
ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhathana lalapho umuntu abe siya khona ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazube lesifiso sokuthi uhambe ngicabanga ukuthi ibhasi ngizayigada njani ngiyehle ngiyehlele khatshana lanxa sengifunga ukubuyela endlini ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhamba-hamba kwakhona
unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lemvokodo
lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomudu susiyagada kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude so ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi sungumthwalo kakhulu
unkosazana Tariro Gurule omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane
nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth kodwa khona khona ukuthi babe khona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usungayisayenelisi lokuthi uhambe
unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown
imali le igcine ukubuya ngo-December sokusho ukuthi lokho singene ku-lockdown from January February khathesi sesiku-March phakathi kwenyanga ka-March kula mali esike yabuya ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkuluNkulu khona koko kuncane bese kuzuza lokhona ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho but ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi kodwa engingakutsho kodwa kukhulumende ukuthi gakhangela uZulu gakhangela abantu abalokuguga abanike okufanekelileyo esingathi ngama safety nets
embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimisele ukunakekela izizalwane ikakhulu omama
esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501 izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikhosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter uthi abesilisa abakhethwe indlu yesikhosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani Lophengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebelesithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngakufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi ye umzilikazi wathini inkomo zakwaZulu, ye umzilikazi lo lelembe ulembe kushaka bekukhuluma izinto. Yebo, abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento ezincane ezithile kodwa kwedlule ngoba awukho umuzi ongela kukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi sixoxisana labo kuzadlula lokho kungena ongenayo sizabambana futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani Lophengula sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo weSouth African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingisa kuGenerations Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers the Heist, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Wokuqala esixoxelaye inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahla Mangwenji Weni.
Indaba zonke zifika esikhathini ngathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njengoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini England, kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, lokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezi zinto zonke.
Ukutshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthwakazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okomdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani le indaba la le indaba. Iyaqhubeka babadube, ngoba lakho ezombangazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha phela into leyi bayiwele nje kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu igeleza phakathi kwethu sayazi mathupa yikho ke ukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi
siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna uMathema
kuzaba lohlutshanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifunde kwabanye abantu ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqithi kube lobukhosi abanye abantu babone ngani into ye-political party kathi hayi into ezimbili ezitshiyeneyo umambo kwathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguhulumende wathi hayi usemfakile nginje lami nje ngomnye wenxusiwe kodwa ngisahambanga lapho ngangisho khona ngathi hhayi kangiyi ngoba kwakithi babekwalile nganyami siyadingani siyakhwezenye into yabantu abanye be-ami ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe
hhayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo besixoxa namhlanje lenkokeli yomdabuko uFelix Dladlama Ngwendiweni le nduna uMathema soku isikhathi sohlelo logolo lwesikristu silontukamelikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thande Nkosi Mkandla usiphatheleni mfundisi
sesibuye sihlangane njalo hlozi nkosi ezithandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lobunzima esihlangana zabo lapha emhlabeni namhlanje ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika 5 sisiya kuma ku 8 ufundeka kanye uJehova ungumlondi wakho uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku uJehova uyakulondoloza ebubini bonke uyakulonda umphefumulo wakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade zihlozi inkosi ezithandekileyo sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubo langa inkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba uyatsho ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5 uJehova umlondi wakho ngatshongo ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu abangane bethu nabantwabethu zinkokheli zethu nabafundisi bethu namabhishophu ethu uthi uJehova nguye ongumlondi wethu kodwa ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo kodwa ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova kuhle ukunceda abahluphekileyo kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu ongumlondolozi omkhulu singazi sakulibala lokho abantu babakhohlwe balibale bone baze bakhonzele abanye abantu amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza kulondoloza kwedlula abantu ngoba abanye abantu ebindi bangachiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulile bona bodwa lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho mhlawumbe babe sebelele mhlawumbe babe bekude nawe kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi ngobana sizwile emuva le uNkulunkulu kalali kozeli kavuma ubana unyawo lwakhe luthelele ngaze ngatho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labe intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7 xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho le nyanga ebusuku kutsho ukuthi zonke izitha zasemini uza kuphephisa kuzo lezitheni zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa asithatheni leli lizwi kuthi ngaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu asikhulekeni babathi xa ingcele sizilethe esandleni sakho silondoloze sikela manje uzobona phakathi amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jahelidala uNtungameli Nkomo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxe lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe. Mswati, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lwakho.
Recently ngenze umshina opompa amanzi ay irrigation awuthelela u irrigation setup usebenzisa i biomass waste as if you will awusasebenzisi i petrol just like amapampa amanengi asebenza kuma irrigation setups ususebenzisa i biomass njenge fuel so meaning ukuthi ngomshina lo ni operator for free angisabhadali any cent ukuthenga ipetrol or ukudependa on amagets.
Awuchasisele abalaleli ukuthi uhlelo lolu luyakusiza njani njengomlimi?
As I said before, bakule nto ezinjengabo load shedding. Le problem yona le eyokuthi ngamproducer i-biomass waste a lot of it. And I realize with just disposing of it, I lose a lot of energy. Nxa kulama load shedding wona lawa, ama fuels are expensive to run udependa on ama fuels, ama liquid fuels anjabo petrol and diesel. So if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do ama operations that I want for irrigation setup, I think kungaba yinto enhle for productivity. Now uhlelo lolulengisiza just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge $0 totally per kilo because I just use the waste engiyiproducayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more angidepend on amagets angidepend on ama fuel wona la eswalayini la adulayo kuma filling station I just operate for free.
Siyabona phela Mswati ukuthi uhlelo lolulakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima ukhangelina ukufundisa uZulu ukuthile ngalomshini.
Right, umshini lo uyasebenza, ukhanya uyasebenza sibili. Ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo, especially abantu abakumsebenzi ofana lawona lo in all scales, small, large, mid scales, they can depend on e biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe. So everyone can implement technology into farming, not just into farming, but into even our industries like mining, because we have to decomposing production at $0 per kilowatt free of charge.
I say, aguzwa mnumzana, isikhathi sesedliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okucima.
Okay, kubalaleli ngithi ikakhulukazi laba afisa ukusekela lo msebenzi, ngixhumane ku 0782118041 for more information. Libe lesuku oluhle, ngiyabonga.
Hayi, zulukandaba, isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje. Sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Fortune, ngiyabonga. Lingakhohlwa izulukandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Wosanda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe uthi wakhathazeka okumangalisayo usanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, Oliver Lelisayo ngoKip Stube.